yokuqala kana nesigwebo spray uchief yokuthiwa fana lana ngicela leli eliqala ngoba uqala istate of prosecution ayindisanga ukuprove beyond reasonable doubt ubufakazi ukuthi uchief wale njongo yokwephula umthetho ngesikhathi enforce court order yenkunjani okwesibili umchiefu ayindisanga ukuveza obala ukuthi uchief izenzo zakhe lomcabango wakhe ngesikhathi esi-enforce isinqumo senkundla yakhe sasisemthethweniso okwesithathu sele inkundla enkulu ukuthi umantshi kazwisisanga isiko lesintu nokuthi ngumthetho wesintu izinduna lenkundla zazo zinamandla okuxoshwa umuntu esigabeni lokumthathela amasimu kumbe uthango aluba lowo muntu ejwayelele cala lokuphambanisa amasiko abantu esindebeleni okwesibili angazange elandele umthetho lesisekelo ka-236 and 237 ekhinga codification and reform act esiveza obala ukuthi induna yayile defence uthole iclaim of right ngoba lokho kubonakala okwenzakalayo kubonakala in the process yokungifikisa umthetho kuthiwa kusobala ukuthi umshutshisi ngazange approve beyond doubt ukuthi kwawule njongo yokukhomitha icala
i-high court isiza lohluza nini-ke lolu daba
hayi i-court okwamanje simelele iyaphila but isigaba esisilandela sesicelile ukuthi kuyenze i-bail pending aphile ukuthi samele laphile induna yabe phandle ele zakhamizi ukuthi ezenza i-commit service zibe zimile zimelele impumela eyaphile so kungahamba kuhle kungenzakala ukuthi ngisasa ekuseni kumbe namhla ebusuku singangena e-court sicile lo daba le-bail
sikhuluma nje ingaphi yona induna
isekhame prison
selike layibona kumbe ukukhuluma layo ngemva kokuvalelwa kwayo
sibonile ngomgqibelo la izolo namhla kula bantu bake bayakhulumisana layo
ithini kodwa ngokuvalelwa kwayo
hayi vele vinenge kavaleli yayike yasibona yathi kobala ukuthi ayisezithole ijustice and usezimisile ukuthi uma kusisho ukuthi uzahambe entilongweni uzahamba but ngikathule nxa izinto zonakala kunje kulo mlando njengenduna uba nekhulume nxa izinto ziphambanisiwe so akumethisanga kakhulu kunokho vele into ayi-expecta and uthi into ayizimisele yona.